amahotel lama kama lawa ayenza ama activities vele kade igcwele amahotel amaningi lamalonje amaningi lapha edolobheni yale Fallows vele kade igcwele kufika ubiza ku 100% lama activities lawa kade igcwele kakhulu so ngasikhangela okay umnyaka lo odlulileyo umnyaka odlulileyo ka 2022 abantu kade bebalithwana bijana because kade bisavelele ukusuka ku-COVID so abantu abaningi kade bengakabi le mali zokuthi bakwenze ukuthi bavakatshe kodwa lo nyaka hhayi babuyile esibilini
abantu abavakatshileyo abaningi bebevela ngapha
kakhulu abantu abavela lapha eZimbabwe abantu beHarare abantu beBulawayo labanye abantu amadolobha atshiyeneyo babuyile kakhulu ku-Christmas ngasikhangela okwenye leyi ezayo sikhangelele izethekele ezivekelayo kwamazwe atshiyeneyo ama-bookings ethu ababhalisiweyo ukuthi bayabuya kuyathengisa ukuthi abaningi bakhona bavelela abanye bavelela e-America abanye bavelela e-Europe ibo abaningi bakhona bazakuya kunye kodwa ku-Christmas abaningi kade bengabantu balapha eZimbabwe
bekuvakatsha abantu abanjani
kade kubuya amagroupu atshiyeneyo iimoli kade zibuya zihlangene abantu abadala labantwana wonke lezihlobo ezitshiyeneyo abantu abasahambe emakhaya ukuthi baqede iholide basemakhaya sebebuya kuma-tourism resort bechazeka bebonana beyenza ama-activity atshiyeneyo
kuyini okubangele ukuthi kube lezethekele eziningi ezivela eZimbabwe
ukumaketha kwethu elizweni sekule sokukhanya vele ukuthi abantu hhayi bayazizwisisa sebebuya sebenza into zonke sibone futhi ukuthi lo nyaka abantu abalapha eZimbabwe labo bayenzile esingathi nangama-higher tonalities into ezifana labobhanki labo-goldswing and the like labo-rafting abantu balapha eZimbabwe labo sebeyenza into ezinje kudala besekade kungayenziwa ngabantu abalapha eZimbabwe kade kujale ukuyenziwa ngabantu abavelela kwamanye amazwe balapha eZimbabwe kade bejayele ukwenza ama-needback activities afana labo-cruise labo-helicopter flight lokuhamba phakathi kwama-Fallows kuthi laphana sibe le-COVID ama-borders wonke kade efaliwe abantu kade bengakwanisi ukuthi baphume elizweni besiye kwezinye indawo so bafunde imikhuba emitsha ukuthi bayakwanisa ukuthi bavakatshe phakathi kwelizwe labo beseyechazeka nezihlobo zawo so imikhuba emitsha leyi kathesi seyisiya phambili kungasela COVID babonile sibili ukuthi umuntu uyakwazi ukuchazeka evakatha lapha eZimbabwe esiyekariba esiyematopo esiyevictoria falls esiyeten islands babonile abantu bezimbabwe ngesikhathi se-COVID ukuthi hayi umuntu uyakwanisa ukuvakatha engaphumi phandle kwelizwe kungakabi le-COVID abantu babejayele ukuthi kungaba le-holiday baphumise hambe kwamanye amazwe ukuthi babebona ngani kwamanye amazwe yiko okuchaza ukudlula lapha kweZimbabwe sebebona manje ukuthi eZimbabwe la ile notho ile ndawo ezichaza eziningi lakhonokho sibebuya njalo so i-Victoria Falls ngenxa yokuthi yiyo indawo elomdumo omkhulu ezivakatsheni ibe labantu abaningi kakhulu abaze lapha ngasikhangela kwezinye indawo ezilapha eZimbabwe.